Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu namhla ekuseni zoku 15-16 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, izisebenzi zikahulumente eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazilayo imali yokugada amabhasi lemichova.
Yebo, kuke kwabe nelohlelo olwenza kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona amafutha angikhona alokho ekhwela every week ubunzima bangikhona sokufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation.
Kungani udaba lwegugurawundi lona obeseluseGudwini kunyanga ezisanda kwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi nsuku?
Uhulumende wafaka i-commission leyo ethi abantu abakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yihulumende. Sayizimelanga, it's not an independent commission.
Inhlanganiso yeBrithani ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit, EIU, elobuciko kwezokudingisisa ithi umongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazilayo imali yokugada amabhasi lemichova. Inhlanganiso emela ezinye izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibhalele uhulumende incwadi ngomvulo imazisa ukuthi iningi alisenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Ukungayi emsebenzini kwezisebenzi lezi kuza ngesikhathi odokotela sebedlulise inyanga bekhalele umsebenzi ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphatha amandla senhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, yona ethi otitshala labo sebeqalisile ukuzihlalela ezindlini lemakhaya.
Imali esiholayo njengezisebenzi zikahulumende yayisayenelisi ukuthi abanye bakwanise ukuya emsebenzini. Yebo, bakhona abanye abakwanisayo ukuthi bahambe emsebenzini. Izimo ziyatshiyana ndawo lendawo, izinto ziyatshiyana. Abanye labo bayakwanisa ukuthi bahambe, kodwa bakhona abanye. So sikubeke kuhulumende sabacebisa thina sabatshela ukuthi hayi, liyakwazi yini ukuthi izisebenzi eziningi ababalisi izisebenzi zikahulumende njengoba imali esiholayo abaningi kabasaholi imali edlula i-40 United States dollars. So kutsho khona ukuthi nxa sikhangela ukuthi sikhuluma ngama-United States dollars, abantu bebethatha ama-500 kathesi usuthatha i-40. So kutsho khona ukuthi abantu kabasakwanisi ukuthi bathenge ukudla, bathenge isinkwa, abantu kabasakwanisi ukuthi basithenge. I-transport, yebo, kuke kwabe nelohlelo olwenza kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona amafutha angikhona alokho ekhwela every week. Amafutha ayakhwela, i-petrol, i-diesel iyakhwela. Ubunzima bangikhona sobufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation. Lathi sibacebise sathi kungaba ngcono ukuthi sibuyele emalini eholwayo eyayikhona ngama-United States dollars, kwakuyi $475 isebenzi esithengilayo kuhulumende esingena umsebenzi namhlanje sibe sizathola $475 United States dollars. Yebo, siyakwazi ukuthi umumo wemali usutshintshile kuleli ilizwe. So lathi siyabe sikhuluma ukuthi njengoba sisebenzisa izimdola kungaba ngcono ukuthi sisebenzise i-475 kumbe i-500 US dollar yona leyana, sibuye thina sibone ukuthi interbank rate ingaphi.
Kubabalisi abangaba lakho ukwesaba ukuhlukuluzwa nguhulumende alubana bethe bahlala ngekhaya bengelayo imali yokuya emsebenzini, ungathini kubo?
siyabatshela sibili ukuthi ama unions yantsho sikhona iZimbabwe Teachers Association lolu uhlelo lwenzwe ngine Apex Council. Apex Council ilama unions amaningi, so kuqhakathekile ukuthi umuntu isisebenza ababalisi kuqhakathekile ukuthi babe bejoin iunion abayithandayo. Ama members ethu siyabacebisa sibili ukuthi lolu daba sesiluphethe thina njenge union ukuthi siyabe sibancedisa, siyabe sibaphathisa ukwenzela ukuthi udubo labo lomsebenzi silusebenze, ukwenzela ukuthi bangahlukuluzi njalo ukuthi bangaxotshwa umsebenzi.
Leso ke isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta ebesixoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Udaba lwegugurawundi obeseluseguduni kwinyanga ezisanda ukwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi insuku. UChris Kande weStudio 7 exoxe lomunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kulolu daba, umnumzana Felix Magalela Mafa okhokhela inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust elwela ilungelo labathinteka kumbhoxaze wegugurawundi. Uqale ngokumbuza ukuthi kungani lolu daba lungasahlafunwa kulezi nsuku. Yena umongameli Emerson Mnangagwa wathi abantu bakhululekile ukukhuluma ngalo.
Yebo, nami ngiyakunanzelela. Thina sithule sibona ngani kuyachamanda. Inkhulumende wafaka i-commission leyo ethi abantu bakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yikhulumende. Kayizimelanga, it's not an independent commission. Elido abala uyasifinare angabe basenza ezemsebenzi, ngathi yakhuluma abayesaba ukuthi bakuveze. Njalo ngilakanti liyaqonisa njani laba izigananda abantu ababulala abantu lokhu bebusa? Yikho-ke ngibona ngani mina ngathi hhayi ngingake ngichithe isikhathi sami, ngoba bonaba abantu abagongoda abantu ngegugurawundi, abanye ngama-president, amanye ngama-ministers, kuya ngaphi? South Africa bakulungisa lokhu sokule new dispensation, sokule new political party esilidwa ngubaba uMandela okwangapha ngamandlwane. Yikho ngakubona ukuthi hhathi akuyindawo. Ngikhangele ngibone labanye abasebefomu okuthiwa yimathebelele recreation nemathebelele collectives, ngithi ngiyakhangela ngibone zinsane nje ezingazilutho, ziphonga udinga amabizo. Abasaconsult, abasabuzi abantu laba abafelwayo, ababulawenwayo, labantu abekhona sebezenzela nje izinto zesikolo okuthiwa yi-academic research. Yikho-ke mina ngathi hhayi ngingake ngisebenze le-commission leyo. Babe sebengikhethile sibili ukuthi ngibe ngomunye we-reconciliation and peace commission, committee yakobulawayo. Ngathi lami nginje ngifuna ukuthi ngithuliswe yini, I cannot be part and parcel kwe-committee engani yaqhamanda. Yikho ngathi hhayi ngcono ngizimele laphana le-peace yethu sikhangela, ngoba amaqhuku ethu abuhlungu. Abantu sebedinga imali ngamangcwaba legazi legugurawundi kwanda.
Uhulumende wathi yena sekuvunyelwa ukuthi abantu bakhulume bakhululekile ngendaba yegugurawundi, njalo abenelisayo bangcwabe katsha amathambo ezihlobo zabo. Khonokhu kulokhu kusayenzakala yini kumbe vele sokuthula?
Zwana Gandhi, alisoze lithi likhululekile uma iholi leyo khunya kuna kugcwele ama-CIO. Siyawazi abacuphi ama-CIO lama-CID babe begcwele, beyibo abanye abakhuluma izinto ezithunuka thina abangapha esiNdebeleni. Njalo lokungcwaba amangcwaba, ukungcwaba abantu ababulawa egugurawundi kungana evidence. Uzangcwaba ubusufihla i-weakness. Siphonga ungcwaba nje, singangcwaba sokusiba njani? Umgabe ufe uzowafa wathiya izilonda zabantu zimenetheka zibuhlungu. Hathi umgabe sedlile phela, bakhona abaningi ababusayo esibaziyo lamabizo. Yikho-ke bonaba abantu ingqobo sikibo. Uma unguhulumende ungafa ungaqothwa nezikwelede zisala kuwe. Yikho-ke ngizangcwaba umntanami mina ngingamazi ukuthi bambulalela ngaphi. Ngilo mntwana phela mina engabulawelwa ngalamajaha, ngizancwabani ngingazi ukuthi waya ngathi. Abasithi ama-records ukuthi babulala abantu abangaki eKhezi, esilobela, ebhalagwe, emzola, egwelitshela, abasiphe lokho laba bantu bakhona abana ma record.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafam ongomunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kudaba lomphoqazwe wegugurawundi ekhokhela njalo inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi inhlanganiso yeBhilithane ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit ithi uMongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso le elilunga le-Economist Group ithi ibandla le-MDC alenelisi ukwenza uhulumende achasise inhlelo zakhe ngakho alilahlonzi kulokho okuthiwa make the government accountable. Inhlanganiso le yona elobungcwethi kwezokudingisisa ithi umnotho welizwe uzathuthuka kusukela ngomnyaka ka-2021. Inhlanganiso le ibikwa ile minyaka engamachumi ayisithupha 60 iqhuba umsebenzi wokudingisisa. Isibhedlela sempilo kobulawayo sikhangelelwe ukuba logatsha lokwenqabela ukubelethwa kwabantwana abafileyo elizweni lonke olwe-stillbirth prevention. Isibhedlela lesi sisebenza lekolitshi leBhilithane ele-University of Manchester lenhlanganiso ye-Lugina Africa Midwives Research Network. Lokhu kuvezwe ngumqondisi walesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya kwingxoxo lephephandaba le-The Chronicle. Yebo ke likhumbule ukuthi besi live streamer kukhasi lethu leFacebook kodwa asisayenzi njalo ngoba imitshina yethu isuke yacitsha emoyeni. Ngakho kulabo abade besilandela ke uxolo kodwa siyatholakala njalo emsakazweni eradiweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Asabona umsakazi nabalaleli njani. Ya mina ngumnumzana uNyoni la. Kunabantu ababotshwayo ngenxa yengwane zamapholisa. Nelulu kubana uthwa kulo abantu bafuna uvukela umbuso. Since ngo-8 kube izano lokhu isenza abitactic efanayo nje ukuthi kunabantu bafuna ukubavukela kodwa at the end of the day akula umuntu wakwaba convicted ukuthi kahle kahle wenze icala lelo elithuthu ufuvukela umbuso.
Hayi, mina igama lami nguSimeon Ncube ekhaya nisuke endaweni yaseLupane endaweni okuthiwa kuseJotsholo engombani koNcube komguza. Yeyi zihlobo zami, shuwa ngikhala ngabantu bemathebelele ndinothi ukuthi ukhona khona kambe waye bengafundanga kangaka. Uyathola ukuthi esikolo uteacher iNdebele o-1 almost wonke ngamashona bafundisani abantwabeni badala umuntu ongayazi iculture yakomthwakazi bazwa ngandini abadala mthwakazi mthwakazi lidumisa landithi mthwakazi mthwakazi ukuthi kutshona abantwana abancane esikolo abazi lutho libe selikhala kusasa selisithi ye thina amashona abasibusa ye amashona abayenzani. Amashona afundile esikolo zabo liya ngokuthola ukuthiwa mndebele wathiwathi bafundisa abantu babo iculture yabo into abazaziyo. Then le nto yokutoyitoya le ngihlala ngizwa besithi fuze sitoyitoyeni ukuthi ilizwe lilunge lisatshaywa kwabantu kubi bazolitshaya sibili belithwala ngezimota labetitsha totwe eHarare ndizabuya livuthiwe imhlani le litshaywa kalatshaywa. Mnangagwa Shamisa ngumalume lomzulu yonke into isukela esikolo ngicela ndizame ukucheck-a ezikolo zenu ukuthi kubhalansile kahle kwenzeka ukuthi ibe labakhokheli kusasa ngoba esiNdebeni ngakula muntu ongalikhokhela vele kathesi ningeze likhale lithi lifuna upresident wesiNdebeni.
Awubheke nje manje abantu bayafa ezibhedlela abantwana basafundi ezibhedlela kula mithi uyala ukufakela ama doctors imali lama teacher kodwa yena uzula ukusa namalanga kasahlali nasekhaya usehlala emoyeni umnangako ukuzwa kuthiwa ngumuntu ofuna ukuvusa ilizwe nalowo, umuntu ohamba day and night. Why angathathi le mali leyi azula ngayo afakele ama-doctors imali athenge imithi ezibhedlela? Hayi, izulu linganetha abantu bezilimele badle besuthe beke bekhohlwe ngabo abantu bezanu PF lawo. Maybe yiko lapho okungaba ngcono khona. Kodwa still ma kungabe kusasele somiso lesi esiloka sisavela, hhayi impilo vele izoba inzimela yona uzulu.
Uma ngilalele ku-Studio 7 ngiyazwa ama-audio abantu, ngiyazwa abantu bekhuluma ku-live talk, angikaze ngizwe umuntu okhuluma kahle ngezani. So ngiyazibuza ukuthi kanti abantu abavotele izana kwa abakhuluma ngayo yibaphi? Ngoba phela ngithi i-Studio 7 i-open for wonke umuntu. Kufanele sizwe abantu abasola izandla, abantu abavumelana izandla. Mina nje ukubona abangibonani izandla igidi sigqagezela. Bese ngena edabeni lakodoktha. Odoktha Mbasoli impela kubuhlungu ukufelwa ezibhedlela ngabantu esibathandayo. Kodwa akekho umuntu ongasebenza la mahala ngoba uzobona uba wakho kuyakho indle ekhaya ethenakala mali yokubhadala obhilida, kodwa uyobona uba wakho eseyakhela umakhelwane inkalakatha yendlu. Kathi le mali okade kuthiwa iyayakhela umgabe ithuna inga, waye bengathathi yona abantu bakarhulumente. Abantu bakarhulumente fanele bephathwe kahle bonke. Ayekubona ipolisa, ayekubona i-social strikile, uyazibuza ukuthi why. Ngiyabonga.
Lo okhulumayo ngumaluba omhlaba. Nangithi isikhathi sesifikile sokuthi abantu kabasukume be-challenge. Lokade kusenziwa ngumgabe, yikho lokho kusenziwa ngumnangaba. So thina saphila ngesikhathi amakhiwe sakhona. Sizabona ngani amakhiwa ayengcono? Amakhiwa ababefanele besihlukuluze ngoba babevele besuke kibe e-Europe belanda ukuzosihlukumeza lokuzolutha umnotho esilawo. Manje kathe sikwenziwa ngabanye abantu abamnyama esizalwa lapho. Abayiba bangababulala okwedlula amakhiwa. So into le isidinga ukuthi abantu sihlangane kuphela xa bebulala besibulale, kuyafanana lokhu mani okungasukufa kwini ngoba lezi bhedlela abantu bayafa mani.
Ngikhuluma ngilapha enkaya. Okusihluphayo thina yi-network lapha enkaya. Ngakayi sihluphi ngalathi singena ehlelweni. Abake basebenza udaba lwamadokotela abantu bayafa. Basebenza udaba lokuthi ifluweli ikhwela nsuku zonke, okuyikho kwenza ukuthi into zonke zikhwele. Bakukhangele futhi ukuthi lalapha ade kuphephela khona abantwana labo bathwele nzima e-South Africa khona ngali. So siyadibeka, yonke into kayisimelanga kuhle zokuthi babe besiyafaka izingwane lezo ama-helmet lawo. Kathi khona into nxa ibonakale komakhelwane ibonakale kimi yini, ngoba kimi nxa kungatholakalanga lutho kathi ngihluthelwane. Ngiyabonga umama lwane obekhuluma. Mina ngisenkayi la, yikho lapha engikhona.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lasitshiya kalombili 28 ababhubha kwingozi yendizamtshina ye-Ethiopian Airlines Flight 302 ekuqaleni kwawonalo umnyaka sezisenairobi lapho ezamukelwe ngumndeni wabatshonayo lapho okwafa abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa kulingozi. Njalo inkampani yendizamtshina ithi izahlawula umndeni walabo abalahlekelwayo. Inhlanganiso yabodokotela yaziwa ngokuthi yi-Doctors Without Borders ithi ayiseyikuqhubeka ngomsebenzi eSyria ngenxa yodlakela kuleyo ndawo. Kusukela ngeviki edluleyo inhlanganiso le isisusile izisebenzi zayo ezibhedlela esigabeni seKurdistan, sokufike amasosha eTurkey kuleyo ndawo. Wesenzakala eMelika namuhla, amalunga ebandla lama-Democrats adinga ukukhethwa kuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka akade ozayo abephakathi kwengxoxompikiswano i-debate kumahola ambalwa edluleyo lapho abacubungule udaba lwezempilakahle, ezomnotho welizwe imizamo yokumisa umongameli Trump umsebenzi ngohlelo okuthiwa impeachment lokunye okunenginengi. Abalichumi lambili abaphatheke kulingxoxo mpikiswano nguTulsi Gabbard weHawaii, isinothi uTom Steyer, uCory Booker weNew Jersey, uKamala Harris weCalifornia, uBernie Sanders weVermont owayengumsekeli kamongameli Barack Obama, uMnumzana Joe Biden, uElizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana, uPeter Padgett, usomabhizinisi uAndrew Young, uMnumzana Peter O'Rourke, uNkosikazi Amy Klobuchar weMinnesota, loJulian Castro, abakhokhelayo kulomncintiswano lapho kufanele kukhethwe oyedwa ozanqikilana lomongameli Donald Trump ngoElizabeth Warren, elandelwa nguJoe Biden, Bernie Sanders loKamala Harris. Ukucubungula lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Calvin Manduna obebukele ingxoxo mpikiswano ekhona pha eMelika.
Dala sazwa bekhuluma indaba lezi, so asizwanga anything okutsha. Ngathi ama-position abo ukuthi kukhona omunye onqobileyo mbe omunye ngani usewile phansi, hayi, it's the same positioning as ekade kukhona bengena kuma-debates lawa. Umama uWarren khanya ngani nguye olokhu ephambili mbijana. Ngendaba ye-impeachment bonke bakhanya ngani bayavumelana ukuthi kumele kuzanywe i-impeachment. Mina ngokwami angivumelani le-impeachment yangikhona, ngoba ngibona ngani sizaphinda futhi sakubona ngesikhathi sikamula enza i-investigation yakhe. Waba ngumsindo kwesikhathi eside and akulaluthe kwaphuma khonapho and bazaphinda futhi ngale impeachment. Kodwa khanya ngani bayavumelana, so sizabona ukuthi kuzahamba njani. Nge-economy, again, I was disappointed ngoba i-discussion yabo on economy iya-recycle ama-ideas which are quite old, abakhulumi ngokutsha. I-economy le nxa ungayikhangela sebekhuluma ukuthi inequality is increasing, i-poverty is increasing, even though bakhuluma ukuthi kule msebenzi, and indaba lezi abazikhulumi. So i-debate yangikhona wona ama-issues law of economy is quite superficial. Okunye engikuzwileyo bathintile indaba ye-foreign policy lempi, and I think more or less bebevumelana ukuthi umongameli uTrump wonile mengamelanga ephume ku-Syria, and khanya ngani kule consensus khonapho. Ngathi the last issue beyindaba ye-health care, and on health care ama-plan abo ayachiyana quite drastically, and this might be a critical issue kule khetho elizayo.
Babuziwe njalo ngeminyaka, kwathiwa mhlawumbe oleminyaka ephansi mbijana nguye onganqoba umongameli Trump kukhetho oluzayo.
Kuzima ukuthi ubone ukuthi umnyaka izamphambanisa umuntu, or abakhethayo bazakhangela umnyaka as a form of immaturity. It's hard to say. Ngoba laba abale minyaka emlitshwane amavota ayakwanisa ukuthi awula experience. So ukuba umuntu ole minyaka emlitshwane is not necessarily an advantage. Ngoba abanye bengathengisa ukuthi awula experience. Ifinxa likhumbula last time u-Obama a campaign against Clinton, she kept on trying to hammer home the point to Obama gala experience, and kuphose kwamhlupho Obama indaba leyo experience. So I don't think indaba yomnyaka it will be a deciding factor kulawa my elections. I think so long umuntu engatshengisa ule energy, and uSanders it was very good zange etshengisa ukuthi ngumuntu ogulayo or usanda ukuphuma kuthi ikusejari. He looks strong, so I think indaba yomnyaka it won't handicap him at all, as long as the things that you will end it.
Ubone ngani ngabe lekhaya kunjalo yini ukuthi umuntu engancintisi aqale akhulume kuhle ukuthi uzalungisa njani lokhu lalukhiyana lalukhiya, ngabe lelizwe lingcono.
Ukhetho lwethu ekhaya luthiyene langapha. Number one, ekhaya libonile ukuthi indaba zama-debate lezi lokukhuluma ama-policy, ama voters ekhaya, they are not interested. abaningi bangikhona ukuzwa lokho kwamapolicy lokuthi uzakwenzani. Bathanda ama-slogan lokuhlabela lokugida, lokuthi ubaphathele ama-t-shirt lokudla, lenhlanyelo lokunye, ukuthi uzabaphathelani okumnandi. Ukuthi uzakwenzani, uzayenza ama-jobs amangaki. Abaningi bethu unfortunately ukhanya ngenabakusebenzi lokho. Not because they are not interested, but I think abaningi bayazwa ngani ama-politicians every election bayabatshela ama-promises and they never live up to it. So babona ngani ngcono usinike okusiphathele khona sizigidele sidle sizihambele sigqoke ama-t-shirt. Bekuzaba ngcono nxa kade sifike i-level of immaturity ukuthi ama-politicians can articulate ama-issues and ama-journalists you can grill them on ama-issues which they are promising.
Lo mnumzana Kelvin Manduna incwethi ecubungula izombusazwe sixoxelayo ekhonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe ke umculo kaJays Marabini esithi sithandwa, ingoma ekudlalade lakhe elithi Ntunjambili. Yabonge umculo kaJays Marabini esithi sithandwa, ingoma iphuma kudalati lakhe elithi Ntunjambili. Singaligqiba uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Yabonge ukudingisisa kwenhlanganiso yaseBhilithane kuveza ukuthi uMongameli Mnangagwa uzanqoba kukhetho luka-2023. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.